Amabandla akumanyano we-People's Rainbow Coalition aphumele izikhalazo ezimbalwa athi kumele zilungisiswe andubana ukhetho lwenziwe. Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi ilizwe leZimbabwe ligcwele udlakela njalo ibutho yilo eseliphethe intambo zombuso. Uthi ibandla elibusayo elezanu PF kusukela kudala alikaze lifihle ukuthi lisebenzisa ibutho amapholisa kanye lezinye ingatsha zikahulumende ukwethusela abantu ukuze balivotele.
Ama law enforcement agents, amapholisa labanye labo isikhathi esiningi babangasebenza baye udlakela lolu senzakalo bayenze isenzakalo. Kwesinye isikhathi they check isayidi yama-perpetrators such that now na victims e violence, especially electoral violence, abasenandawo yokuthi bangacaja kumbe bangahlola i-records because of that i-bias ela-law enforcement agents. Since 1980 eyathatha ama-informed policies yabasebenzisa ezintweni zecommunity ezantil azange acaja azange yaba nehlola futhi isebenzisa abebutho, isebenzisa amapolisa, isebenzisa i-secret service, i-CIO entweni zayo. Zokuthi bekhampeni kumbe betuhlela abantu intimidation besebenzisa those forces. So lapho kube lula kibo ukuthi beyenze lokhu ababenzile ngonovemba bagcina besifuna umbuso kumgadi bafake emasweni nangapha, kodwa singakhangela nje umbuso lo ngowebutho aso umbuso we-CBK. So kuzaba nzima ukuthi sibe lokhetho siyakwazi amabutho angathathi umbuso ukuze bewunikeze be kwi-CBN. Ngeke bathathe isikhathi njalo kulobu nzima esahlangana labo. Sase lapho sibona amabutho after uthatha umbuso lwa ababenzileyo abaningi babo abakhulu sebethethe ama-policies kugovernment.
UMaphosa ugqibe ngokuthi kumele njengamabandla aphikisayo baphoqe uhulumende ukuthi aqondise imithetho ekhangela ukhetho kunxuswe inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-African Union ukuthi zizohlola ukhetho. Uthi bekumele njalo lezi nhlanganiso zinxuswe ukuthi zizokhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota olugqitshwe kuyona le iviki. UMaphosa uthi kumele uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota lunikezwe amabandla aphikisayo masinyane kuthi amaphephandaba kanye lemisakazo kahulumende inikeze amabandla aphikisayo isikhathi esifanayo.
Kuqala iUnited Nations kumele beyibize izokhangela nokuobserva uhlelo lwama-elections. Bona sebephuzile, sokuphuzile ukwenzakala lokhu, bebemele bebuye esiqalisa i-registration. Kumele beyibone iqalisa ngoba i-election i-process, so event. Process yankona yonke kumele ibe under i-observation ye-United Nations. So sikhangelele ukuthi umongameli kumbe whoever ophethe umsebenzi lo ebhalele i-United Nations bebabize. Okwesibili, sifuna i-voters roll iphume kule sikhathi, njalo sifuna i-voters roll e-clean. Okwesithathu, i-media ikakhulu i-state media kumele inikeze ama-political parties wonke i-coverage ngokufanayo, hayi lokho okwenzakalayo kathesi ukuthi bangama-propaganda mouthpiece ezanu-PF kuphela. Kumele besinike i-accessibility efanayo sonke njengama-political parties. Abebutho kumele bekhutshwe from i-process ye-election. Lalaba abasedeploye kuma-districts ukuthi beyethusele abantu, so kumele bephume. Njengebandla siyabazi bonke, sikwazi la magama abo, lezi moto abazisebenzisayo. Sizathatha ithuba ukuthi siba-expose bonke abayenza umsebenzi lo ogangileyo njalo. Then i-tender process yokudinga ama-voters roll, i-ballot paper, kumele ama-political parties wonke ebe-involved kwi-process yankona, ngoba kulapho okuzaba le-rigging khona masikhangela okwenzakala ngo-2013.
Isikhulumi somanyano we-PRC umnumzana Methuseli Moyo uthi umumo okhona khathesi wehlukile ngoba into ezazisenzakala kuqala nxa kulokhetho zazisenzakala ngaphansi kombuso womuntu ongasobutho i-civilian rule owayesebenzisa ibutho. Ethi khathesi ibutho yilo eselibusa ngakho umuntu ngitsho lamapholisa aphilela evalweni.
Indoda yifuye ngifuye ukuthi nasuyibona kumele siphumeze phandle kumavota kumaphosa athile ingobeybona kunikiswa ukuthi kwenzeka ama-elekthi lezimbabweni neva zikuqeekele but okwakhathesi umumo esiyoni sithande ngo-2017 izele yiniki izinto zonke zazezikhulunywa ngumaphosa zazisenzakala under i-government kamgana It's more dangerous than any other election because it's not like we are facing the army as a party, it's like we are facing the soldiers as an outfit. You are not taking over the party. Even our friends are never going to complain about such as this party. So they are.
Umoyo wengeze wathi uMongameli Mnangagwa ufaka umumo omubi wokhetho ngokuthethisa abantu abamabandla aphikisayo esithi ngolumi lesishona bayizimbukasungatha okusho ukuthi imgodoyi ngesindebele ethi lokhu kwenza ukuthi abantu balwe
So yes, it, when that comes from the president, it sets the tone for the elections. We're setting the stage for a brutal election. We move on as we surrender in the world today. His culture is violent. Even where there's no violence in any person, instead of celebrating that peace, he's actually disturbed with the peace itself. He has language. We call upon him and everyone to refrain from his Namavarana.
Umqondisi wenhlelo zenhlanganiso eqoqela umbuthano e-APRIS uMnumzana Sidumo Bhebhe uthi njengoba sebehluzile babona ukuthi ukhetho alusoze lube lukhululekile nxa kungaqondiswanga imithetho sebezakusa udaba lolu enkantolo ukuze kungakhalwa nxa sekonakele.
Izakhamizi zithe zona kufanele ukuthi inhlanganiso enkantolo ukwenzela ukuthi ibambe ngamandla uhulumende ukuba enze ukhetho lukhululeke ngoba abafuna ukuthi nxa sebevotile bese kubuya futhi sokusiba sokukhanya ukuthi ukhetho lolu lube lomkhonyovu kakhulu ikakhulu ngoba babona kuyukuthi abazombutho sebesethusela abantu njengaseGwanda laseNkayi bakhulume ngakho abantu kunhlanganiso kukanti njalo kukhanya uhulumeni usegwegwa izinduna ukuthi benze abantu bavotele uhulumeni kungakho konke lokhu kuyakwenza ukuthi ukhetho lunjani lungabi ngolukhululekile yokho bathi kuyiwe enkantolo ukuze imigomo kumbe imithetho le eyiyo ephawula ukuthi ukhetho lolu belukhululekile yenziwe kungakayiwa ekhethweni njalo kwenziwe ukuthi nxa lokho uluhlu lolu okuthiwa i-voters roll ibonwe umuntu wonke abazombangazwe abalide ezombangazwe babakhokhele ezombangazwe lo muntu wazana nje ohambayo esitaladeni.
Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona enyangeni kantulikazi kodwa seluqalile udlakela emabandleni ezombusazwe kuviki ezimbili ezidlileyo umongameli we-PRC unkosikazi Joyce Mujuru labasekeli bebandla lakhe batshaywa ngabasekeli bebandla lezanu PF abanye babo babotshwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.